UN isebenza yonke indawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhanya ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price amabhasi zakhe akazukwelawo, ngoba yena ngubani kayifuel. Intengo ye-transport kwezindlela uzukwe ngasebenza kuhle, laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima, ngoba intengo kazukwo sithi too much subsidize, ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi kungakhipha umjova kubhizimusi, but okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidy ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku every liter adeyithola yena.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzukho lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy, engasebenza in the mean esithi ngama-short term, ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane, kodwa isikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona entweni uhulumende uza kwenza njani in the long run, but kathesi the short term uyasubsidiza kuzefane. Remember leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1 sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market, into yakuliberalizer ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko, kuza kutshoni kuzulu weZimbabwe vele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga?
Uthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo, ngoba kathesi imuli eziningi zehluleka ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo nxa sizikhangela i-month to month basket, ngoba ifuel ezakhwela ngaphandle kube lamanye social security net angaprovide i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo. Kodwa ngaphandle kwalokhu, hayi, sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.